So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 24 Nhlangula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yezisebenzi ezCTU ithi ukungahlaliseki kwezisebenzi zikahulumende phezu kodaba lweholo elincinyane kutshengisela ukuthi izisebenzi zonke elizweni zilodubo olufanayo.
Kwa le Zimbabwe seliphela amandla endalisasebenzeka kusela umuntu olifunayo. So ke amanesi la akhala umsebenzi avela kumangalisa.
Inhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-ATUS ithi amazwi kamphathintambo wezenhlalakahle kaZulu umnumzana Paul Mavima awukuthi lanxa uhulumende evumelana labo ukuthi kulodubo kudaba luzoholo, kumele bamukele imizamo ayithathayo ukubaphathisa ayize.
Okwakuqala uMavima esingamkhumbuza khona ukuthi izisebenzi zikahulumende kaziholiswa imali yezinto ezikhiqizwa ngabantu nje. Izisebenzi zikahulumende zihola imali yezinto ezikhiqizwa imvelo.
Okuqhamuka komkhuhlane we-monkeypox kwele South Africa kwesatshelwa ukuthi lo mkhuhlane ungasabalala ufike eZimbabwe.
Udubo luka khona ukuthi asagqoka ngendlela efaneleyo. Umuntu uyabela imask kodwa amakhala esegcekeni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Inhlanganiso yezisebenzi ezCTU ithi ukungahlaliseki kwezisebenzi zikahulumende phezu kodaba lweholo elincinyane kutshengisela ukuthi izisebenzi zonke elizweni jikelele zilodubo olufanayo. Inhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi uhulumende kufanele axazulule udaba lwezisebenzi zogatsha lwezempilakahle esezikhalale umsebenzi ngoba inengi lezisebenzi lingathatha inyathelo elifanayo. Omongi labomongikazi bakhalele umsebenzi besithi bafuna ukungezelelwa iholo. Umgcini sihlalo wezCTU ukugatsha olungentshonalanga yelizwe umnumzana Ambrose Bindi uthi kufanele uhulumende asebenzise idola leMelika ukuqeda lolu hlupho.
Khuluma kanje kathesi siyananzela ukuthi xa ukhuluma i-poverty bottom line uzayinanzela ukuthi iphose itshaye 200,000 imali ofanele ngayitholwa ngumuntu RTGS. Kodwa leyo vele sikhuluma ngemali nje semoyeni ngoba ungaze kathesi khulunyiswane uyinike leyo mali. Uyathi usiyayihola after a week or a month ifika khona iyabe isidla khonapho katshana. Lokho kuyatshengisa ukuthi eqinisweni imali yeZimbabwe, idola leZimbabwe seliphela amandla and alisasebenzeka kusela umuntu olifunayo. So ke amanesi la akhala umsebenzi avela kumangalisa. Sokufanele ukuthi kubonakale ukuthi vele into azimanga kuhle and asibasoli bathwele nzima akusebenzeki. Lama patients abasebenza lawo bayathi ukuthi lawo bathwele kanzima akulalami into ekhona ezibhedlela. So umsebenzi wakuba nzima ngokuthi bebeqhubeka besenza umsebenzi kodwa bebona into abantu ababancedisayo ababuya bebegula abancedisekanga kuyili uhlubo olukhona. And ayisibo bodwa iZimbabwe yonke ikhala ngokufana nayo. Sithina uhulumende kabona ukuthi uyatshintsha sibili amapholisi kuyenali i-auction eyenziwayo amaviki onke ngabolwesibili. Imali idola leZimbabwe nxa uliqathanisele leMelika lilo kuluza amandla ngeviki ngeviki. So kusegcene ukuthi lalapha bethembe khona ethi hayi uzabe elamandla okuba nazama ukunqanda ukuwa kumbe ukuphela kwamandla edola leZimbabwe sokumehlula. Nxa izisebenzi zingala mali kutsho ukuthi lawo mabhizinisi laba lobunzima ngoba phela izisebenzi zofanele zihole imali ziyencedisa kumabhizinisi ngokuthenga but asenelisi ukuthenga lezo nto ofanele zizithenge kutho lamabhizinisi lawa ayehlala phansi.
Yiziphi inhlelo elilazo sikhuluma kanje liyakhulumisana yini lohulumente?
Well, inhlelo njengeZimbabwe Congress of Trade Unions esilazo siyakunanzela njalo sikuhlonipha ukuthi iLabor Act iyasivumela ukuthi sikhokhele lohulumende. Kuyikho ke unganzelela thina njengenhlanganiso yezisebenzi sizimisela bana sikhulumisana lohulumende silayo iTNF iTripartite Negotiating Forum ekhona eyesikhala ukuthi izinto zonke lezi zixoxiswane kodwa silohlupho lokuthi silohulumende ongathi kafuna ukulalela izisebenzi wenza intando. kuyabizwa kuleyana inkundla kuxoxiswane kanti kule nto evunyelanayo ingapasi. Kwesikhathi zonke lezi nto esezixoxiswana khonaphana ziphumeleli. Kodwa-ke yikho phela sinanzela sesibona kathi sokusenzakala okwenzakalayo. Lo kwenzakala emanesini sithanda bana sikutsho ukuthi uhulumente engakudele engakuthathi kancane. Kuyagcina phose wonke umuntu oyisebenzi esemile engasasebenzi. Ngoba abantu sebefika esigabeni sokuthi hayi bo lo okhulumisana siyakubona kodwa kukhanya ngathi hayi akusincedisi. Yikho abantu sebesithi hayi thina ongayisikufa yikuphi vele sifile kudala. Yikho abantu sebezihlala bengayi emsebenzi. So uhulumende le ngozi yokuthi into kayikhangele masinya aphumele solution masinya ngoba angazaphuze ukuba naye ibambise kuhle aphuze ukuthi ayenze intando yabantu ukuthi akhuphe imali yeZimbabwe afake imali eMelika. Siyagcina silo hlipho lokuthi iZimbabwe iyagcina isithezikho na kungasela umuntu emsebenzini ukuthi abantu abasenelisa abalayo imali yokuyemsebenzini abalayo imali yokuthi bathenga ukudla besemsebenzini abalayo imali yokuthi bancithe izimuli zabo abalayo imali yokuthi njalo benelise ukuthi bafundise abantu babo abalayo futhi imali naleyo ukuthi nxa sokuthi omnye wagula angabe ebhadale izibhedlela bangahamba kumadokotela bafuna yona imali yemzini. Phezu kwalokho futhi umuntu kathesi osehlezi laba esithi ngama-pensioners balohlupho olukhulu ngoba imali abayihola bavelayisa abancedisi abantu abasebenza iminyaka eminingi kodwa sebehawula ngathi nganazi basebenzi kodwa uhulumende khonapho sinazela uhulumende ofana nayo wathola insuzo enkulu kulabo bantu ngoba babebhadala phela imithelo leyo ama-tax kuhulumende. Uhulumende wathuthuka waphambili ngenxa yemali kodwa kathesi laba bantu sebakhohliwe sebaphatha kubi kasabahloniphi abantu bayadubeka imali abayitholayo naleyi eyomhlalaphansi ayibancedisi.
Alo ke ngumnumzana Ambrose Bindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yezisebenzi yeZCTU kugatsha lwangentshonalanga elizwe esixoxelaye ecingweni ekobulawayo. Uhulumende uthi usakhulumisana labakhalale umsebenzi njalo uthi balihlekana ngoba iningi lilokhe lisemsebenzini. Lokhu sikudaba olufanayo inhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-ATUS ithi amazwi kamphathi ntambo wezisebenzi lempilakahle kaZulu umnumzana Paul Mavima awukuthi kumele amatitshala amukele imizamo ayithathayo ukubaphathisa ngendlela ezijiyeneyo ezibalisa ukubabhadalela abantwababo imali yama-school fees ayize. I-ATUS ithi uhulumende kumele ananzelele ukuthi abaphili ngezithembiso nje kuphela uhulumende azikhulumayo engazifezi. Linhlanganiso ithi okuzaqeda udubo ukuthi amatitshala abhadalwe ngedola leMelika imali engamakhulu amahlanu $540 ngenyanga. Sixoxele sikhulumeli se-ATUS umnumzana Themba kuye moyo ukuze sizwe ukunengi ngalolu daba.
Salibonani balaleli baka Studio 7. Kuyasethusa nxa sisizwa oMa Mvima esithi ababalisi babe lesineke ngekholo elincinci abalinikwayo. Okwakuqala uMa Mvima esingamkhumbuza khona ukuthi izisebenzi zikahulumende kaziholiswa imali yezinto ezikhiqizwa ngabantu nje. Izisebenzi zikahulumende zihola imali yezinto ezikhiqizwa imvelo. Singabuyela emuva sike sanikeza uhulumende iqhinga lokuba ayehle funa kokunye okwakukhitshwe inzira masanga commission okwakukhulunywa ngokuthi uhulumende aqale into okuthiwa i-educational equalization fund okuzasetshenziswa imali evela kuma-mineral resources ukwenzela ukuthi senelise sililizwe ukuthola i-state funded education, senelise sililizwe ukuthola imali eneleyo yokuholisa ababalisi. Usitshela ngomlando kahulumende we-service delivery, sivele yona i-service delivery ingeke abantu kathesi bahambe emgwaqweni efileyo ngangene eHarare ungene koBulawayo angikhulume emakhaya. Abantu bahamba behlangana le doti yemaswiriji emadorobheni wonke. Abantu bahamba behlangana le ntengo yesinkwa engathengekiyo. Abantu sebanikezwa uzupho, ayisibo bonke abantu abahamba. Sinakani ukuthi uhulumende nxa ele mlando yezinto kahlale phansi ayenza ama-priority. Sime ukuze ukuthi uthiwa upresident nxa evakatha uqhatha ijet thina sile eZimbabwe. Sime ukuzwa ukuba kulabantu abathi nxa bejontshe i-diamond bejontshe igolide bayayekelwa nje bebhoda bhoda emgwaqweni kuthi abantu abangelacala njengo-Obed Masaraore bayefakwa echukurupu. Ngokunjalo thina ikhuluma siyi-ATUS lamdlala usuku lwesi-4 sile stairway kodwa ngesimo esikhona i-stairway sethu sesingaqhubeka size siyefika mhlana sifikezwe i-$540 US omzwana uobedi epuma etukurubi.
Kodwa uhulumende uthi akumelanga likhale kangako ngoba uyaliphathisa ngendlela ezitshiyeneyo ezibalisa ukubhadalela abantwana benu imbadalo ze school fees. Lithini lina ngalokho?
Kumanje abantwana bababalisi baxotshwe ezikolo ngesikwelede. Uhulumende kangaphili ngokukhuluma amanga kodwa kayenze okufunwa yizisebenzi. Izisebenzi zifuna $540. Ababalisi bafuna $540. Athi kubhadalelwa abantwana abathathu nguhulumende. Asisonkukhu esiholelwayo, siyafana lezikwele, kumele sidle esiziphandele khona.
Alo ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-ATUS. Ukuqhamuka komkhuhlane we-monkeypox kwele South Africa sokubangele ukuthi abanye besabele ukuthi lomkhuhlane ungasabalala ufike eZimbabwe. Ugatsha lwezempilakahle luthi ngemva kokuhlola igazi lomuntu oleminyaka engamatshumi amathathu ohlala esigabeni seGauteng ufunyanwe elomkhuhlane lo okungokwakuqala esigabeni se-Southern Africa jikelele. Lomkhuhlane ubonakala ngezibonelo ezifana leze COVID-19 uqhuqho ukukhwehlela bese kusiba lezilonda ezinjengempunza eziphuma umzimba wonke. Lomkhuhlane uthelelwana ngokuthintana lomuntu olawo kumbe impahla yakhe. Kolunye udaba ukumiswa kwe-curfew eZimbabwe ngomvulo eyaqala kuqhamuka ubhubhane lwe-COVID-19 kumangalise abanye kade bengazi ukuthi i-curfew le ibilokhu vele isakhona. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSenis Banda.
I-curfew abantu abaningi bebengasakwazi lokhu khona ngenxa yokuthi abantu besebesihambela nje bezenzela izinto sebekhohlwe ngokuthi kule curfew, kulo mgoqo lo we-curfew. Sasinanzelela ukuthi kumbe kungabe ngama-night clubs kumbe amabhawa abelokhu evulwa ngesikhathi okuyabe sokumele ukuthi ngabe sevaliwe ngenxa ye-curfew. Labantu ukuhamba kwabo belokhu behamba lasebusuku loba kade kule curfew. Yebo, kwezinye indawo bekusiba zintutshwane izimota endaweni ezinengisingathi kumbe ufica izimoto ezinlutshwane ezisuka koBulawayo sezisiya eHarare busuku kumbe nxa odlula la amanye amadolobho amancane kuyabe kungaselazimota. Ngathi khona ukuyana nje i-COVID, umkhuba wokuthi vele sasile COVID kulo mgoqo iminyaka le mbili edluleyo kwenza abantu lakho batshintsha engathi ama-habits okuhamba kwabo lokudrayiva. Abantu abaningi vele besekusithi nxa kusihlwa iningi labantu leyo selifuna ukuba ngekhaya ezindlini ngenxa yokuthi sokwadevelopa engathi habit ukatshitsha izinto. Sokufanana nje njengezinto ezinjengemva lobi COVID, imigoqo ye-COVID sikhona bengaseko, zananzelela ukuthi inani labantu lokhu lisehla eliba khona ezifeni ngenxa yokuthi kwayivele sokule mgoqo ukuthi inani libe lilutshwane.
Manje nxa sikhangele eminye imigoqo iyalandelwa yini efana lokugqoka ama-mask lokuqhelelana, abantu belokhu besakulandela yini?
Ngingathi umgoqo lokhu ulandelwa abantu abaningi ilo kugqoka ama-mask ngoba izitolo eziningi lokhu zilama-sign okuthi oba na-mask. Kuyabe kutheqo ukuthi ufice umuntu engene ngalayo. Udubo luba khona ukuthi asagqoka ngendlela efaneleyo. Umuntu uyabe layo i-mask kodwa amakhala esegcekeni, ngakho kugcine kungancedi lutho. Siyananzelela njalo ukuthi ukugezisa izandla nxa umuntu engena ezolo kumbe engena endaweni ezigcwele abantu abaningi, lokhu kukhona. Kuyabe lokhu kukhona ama-sanitizer abe khona wenza ukuthi abantu bekwenze. Ikanti udubo solukhona iloliyano lokunikana ikhala i-spacing, akusekho lokhuyana. Abantu babe beminyene isikhathi esiningi endaweni ezehlukeneyo kumbe ukugada izimoto, ama amazubuko kumbe kuphakathi kwazo lezo zimoto amabhasi kumbe kusezitolo emasupermarket siyananzelela ukuthi hayi abantu abasakulandeli lokhu kangaka ngakho kuba yingozi ngoba nxa kuza kuba leyine futhi iwave e-COVID kusho ukuthi inga-affecta abantu abaningi ngesikhathi esifitshane kakhulu kodwa thina into lokhu siyenza ukukhuthaza abantu ukuthi abangavaccinate behambe behlatshwa njalo lokuthi abantu belandelele yonke leyo imilayo ikakhulu ema-church ukuthi kube into esiyilandelayo kube into esiyinanzelelayo ukwenzela ukuthi singathelelani lomkhuhlane we-COVID.
Hello ke ngumfundisi uSeni Sibanda isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lodaba lokuthi iqembu leHighlanders lele Dynamos atholakale elecala lokwehluleka ukukhuza abalandeli bawo emdlalweni owenzelwa enkundleni yeBarberfields ngenyanga edluleyo. IHighlanders ihlawuliso yamadola azinkulungwane ezinhlanu $5,000 kuthi iDynamos yona yahlawuliswa amadola inkulungwane eziyisikhombisa lanhlanu $7,500. Umsakazo weZBC unodaba lokuthi amalanga okhetho lwama-by elections esigabeni seManyame eChipinge asesazakala azayenziwa lolu khetho luzenziwa ngomgqibelo. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Linjani basakazi bethabahle, linjani basakazi bethabahle. Hayi, lamhlanje ngidinze ngokunye basakazi okhulumayo ngelethu Ndlovu eseJohannesburg ekhaya kodwa ngibuya eKZN St Joseph. Mina ngimangala kulabo engibazwa bekhuluma kuStudio 7 bethi umbuso wezanu wemuhle impela kodwa kulombuso wakwabamuhle impela ilizwe lingalamali abantwana sifundisa nzima. Yazi nje yonke into yakhona nje yonke impilo yakhona yonke inzima kodwa kuthiwa sithule nje sithi konke ku right kanti laba bathi ku right bacho bephila kuphi umhlaba ongaphila abanye abantu angazi impela hayi basakazi mina kulokhu ke hayi angazi maybe kulabantu esifanele ukuthi siyobaphalazisa.
Ngibingelele msakazi ka Studio 7 ngithi lenjani lonke basakazi baka Studio 7 awukhulumayo ugodlwayo umahlaba ayithwale phansi khona la kokugodlwayo eceleni kwaleyana intaba leyana engusijumbo okhulumayo ngilombuzo lapha basakazi labalalelo ngabuqondana lalo bawubani lombuzo umbuzo wami ume kanje msakazi kambe labo abalandeli noma ngithi abakhulumeli bezanu PF indlela abangabe phethe ngalo ilizwe ngabe yimi engiphethe ngaleyo ndlela bezovuma na ukuthi iqhubeke lokho engiphethe kanjalo phela sesiyeqiniswe naye hayi iqiniso akusindlela ukuphatha le ilizwe elingela imali abantu basokola kangaka bahlupheke kanje hayi khona akube ngenye indlela ngiyabonga msakazi.
Studio 7 sanibonani livuka njani labalaleli. Ye yabe ngisacela ukuthi ngime nalo baba othi yena unkomo wathengisa ilizwe. Uqinisile ubaba lo othi khona unkomo wathengisa ilizwe. Unkomo kahle kahle wasithengisa thina la komthwakazi sikaqhulu. Ngokuthi yena wathi ma esebona ukuthi sesiphelile nya, esebona ukuthi sesiphelile sisekho, waseqala ukuthi akubanja. Why engathanga khona kubanjanwe singakapheli? Why engathanga khona kubanjanwe singakapheli? Ngoba waqala walinda saphela wasesitha kubanjanwe. Singekho izanwe sibambana nobani ngoba. So unkomo hayi mina hayi kwela mi side vele ngiyajo nami ukuthi wasithengisa. Siphakathi kobuzimo obungaka umqondisi uzama ukulungisa lapho kwawonwa khona ngunkomo. Umqondisi ulungisa khona lokhu ukuthi unkomo wayesijiya vele wasijiya kahle kanti unkomo wasijiya edaki. kuyena. Umqondisi manje uzama ukuthi alungise khona lokho sibe yisizwe thina esizimele thina sodwa. Unkomo kuba kungashongo ukuthi khona kuyikuthi khona unkomo wengathanga khona umfundi ukuthatha konke. Kuba sizanga saphela ngale yandlela. Ende mina kuba kuyikuthi ngangingumuntu owayengumuntu owayenamandla njengonkomo ukuthi khona yimi engangiphethe endabeni yamazibra. Ngangeke ngivume ukuphila abantu bami abezipra baphela ngale yandlela. Ngangizothi kungcono lami ngife ngife labo abantu abami beza. Kodwa unkomo wasale phila esesithengisile. Hayi asazi madoda ukuthi siya kuphi ngale lizwe leli. Kodwa umqondisi ukhona sisazolinda sibone ukuthi umqondisi uzosishiya kuphi. Ngokuthi umqondisi yena uvuselela lokho kwawonwa ngunkomo.
Salibonani, salibonani bantu baka Studio 7 okhulumayo ngundebele wasecholocho bakithi. Hayi kunzima kwelakithi. Ngibiphi ngelela nje kusene bakithi ngazi laphele khona khona ngabo umntongamili kuthi kuyisikhathi bani njengamanje. Kule ndoda ebikhuluma laphana ngendaba zasekhulumise ebhinga khona le sithi abantu besisi bagoqa izandla. Hayi ukwenzakala kulona umhlobo wakithi eZimbabwe asazi ukuthi yini. Umuntu uma yenza ukuthi abantu bagoqa izandla abafuna ukuthi bencele beyasebenza. Amathuba omsebenzi imisebenzi zikhona bayivusile. Imisebenzi yakhona ikuphi kwendawo? Ikuphi kwendawo? Uhulumende we-dispersion lo uyalokhuza uyavula amathuba omsebenzi uyezinto eziningi. Mina ngiphumela laphana ma kusibali 10 off yaselokuzini inyama endlovu ngiyehla kuna laphana umgwaqo kavele sokwafa lokho kokuthosi lifa lomunye umuntu sokwaphela du hamba ngamagahlakahla uzuzwe efika echolotsho uphuma icholotsho ungena amakhaya vele kufana nje uze umuntu ekhuluma kanje. Hayi abasutha bayajabula shem bayajabula laba ababhadalwa abadlawa bezana kodwa umuntu uyakhuluma kunje umuntu anakulala echazwa amakhaza khona ngapha egoli lale emkhukhweni elale gijime gijinyiswa amapholisi. Hayi kunzima kwelakithi bakithi.
Salibonani basakazi beStudio 7 labalaleli bonke ngiyalibingelela ngithi philani ngenkosi ibe senduduza abalandeli bonke abe-CCC. Hayi asikhulekele nini uJob sikhala lo sithole bazaphuma. Hayi vele yizani izani njalo. Kanti yatshela okokwenza ikhothi yatshela okokwenza amapholisi yatshela okokwenza labo gadi so bayenza okwabo. Otherwise engcithi soba bagcinile bayakwasi bafuna ukwenza nto izani yabulala ungeke uyi-trust 100%. Bakwazi abagcinele khona kuthiwe bavusa umsindo enensimbe kwangikhona khona ngale. Khona lapho abantu abavusa umsindo ngu-MP wezanu PF babe defender. Hayi zanu PF uNkulunkulu ubhekile i-one day. Ngiyamangala nje okuthi akwashela abamsaka nxa ezakhuluma ethi ibhinga sithuthukile upresident seyithuthukile kule ndawo efenje ngebhinga. Athethi ukusuka e-21 khwampane usemalaria 21 kilometers akula moto. Ubusuke khwampane enkando usemanyanda ekliniki kuhamba uze ukhale vele ohelelwayo kahambe ogula serious kahambe kuphila abalezi nqola zabo kuphila. Ongenanqola vele uyafela endleleni kukhatshana kakhulu. Izikolo zangikhona ezotshani ungafika umoya sabungunzani siyathatha izindlu susele kashiyana le abantwana bafundela phandle vele umntwana grade 0 uqalise selama 10 years ngokukhatshana bendawo izikolo zikhatshana akula ndawo efenjengebhinga yikuhlala ubona ibhinga vele ngeye-opposition ungaze kufikeni ibhinga ungaze uyirobhe ngezwisi ungaze ulethe inkalakata imali ibhinga vele kayiphumi ku-CCC vele ibhinga nge-CCC ngoba iyakwazi vele ukuthi i-ZANU PF ayiyenze yuthi ngiyamangala ukuthi i-ZANU PF yikuthi vele ilandelwa ngabantu abanamanga too much madoda angikhona tuma jamanga bebanjani vele labafazi bangikhona bebayekela beqamba amanga emsakazweni amadoda okutshaywa imilomo le ayethuli akhuluma amanga ogawulela abayisimanga otshuma isimanga lo support izanu PF akam 2023 sikhathele ngezanu okwehlula lani bogawule vele okwenza libe kuzanu PF yikwesaba ukubotshwa kuphela busele labenzayo otherwise lani izanu PF alisayifuni ngiyabona.
Salibonani basakazi beStudio 7 labalandeli bonke nje jikelele obabengelela ngunkomo eseBotswana. Ngizwa ubuhlungunyana namhlanje made ngisizwa omunye ulilunga noma lebandla lezanu PF kade kuthiwa yisiphathamandla usendaweni yebhinga akade kukhuluma ebonga izanu PF ukuthi
ilibandla kumbe elikhombisa le nhlelo ezinhle kakhulu. Into suke ikhohlwe lona ubaba ngokuthi engaba labantu abasengadini yawo leyade ekhuluma ngakhona labo ukuthi bangabantu abalimayo ebesebala abantu baseZimbabwe ukuthi bangaki bangaka abantu abafayo bedliwa zingwenya emanzini bangaka abantu abahlukunyezwayo abantu besifazana berejwa bejampu cingo bebetshaywa amagumaguma bebethathela izimpahla bebalekela umbuso weZANU-PF yena azokhuluma kamnandi kumbe qhenye iZANU-PF ukuthi iZANU-PF iyenza ubuhle ile nhlelo ezinhle ezenza ukuthi kube lekusasa bangaka abantu bebhinga abagcwele emazwe ezindaweni abagcwele lupane abagcwele etsholotsho bezama ukudinga umsebenzi ukuthi bekwanise ukuziphilisa omunye umuntu uyasuka nje phuphe into engelasidinga ukuthi ngabe uyayikhuluma abantu bebaningi behlupheka phandle iZANU-PF mfowethu sifuna ukukutshela bemfisa ukuthi nga umeseji lo uyafika ezindlebeni zakho iZANU-PF kayila ikusasa lethu iZANU-PF kayila kusasa kayila impilo enhle ngezindlela zamunje ethi bonke abantu abasebhinga bafundele ukulima into abayeza yenza ukulima kuphela lokusebenza nzima kayisilo qiniso zami kulitsho thina sifuna ikusasa sifuna iZimbabwe yethu entsha yikho silwisa ukuthi nga kungangena omunye uhulumende ukuphuma iZANU-PF ngenxa yokuthi sihlulekile 40 years izama sokwehlulekile ayikwanisi lutho siminenge iminyaka sesifunda ukuke kungena abanye ingcene singathola ikusasa elingcono siyabonga lapha.
Lawo ke ngamazwi enu balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ku WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke njengoba lamhlanje kungolwesihlanu ke ngithe ngidedele emuva ngilitshiye ezandleni zika Ezra Chisas Manda.
Umdumo wereggae kuthiwa ngumdumo wamakhosi. Umculi esilaye uzosihlakaza ngawo lomculo. Yekathizwe imbali yakhe.
Igama lami nguItayi Bokosha umfoka Dube ngizalelwe kona phekoBulawayo empilo lapha ngikhulele eMakhokhoba. Ngike ngafunda ePinga ngalomama wami vele bengumuntu ongumbalisi. So mina ngifunda ePinga ngafunda lamanye ama primary nje ama TZTs ngoba lo kutshintsha mina ngikhulele komama vele ngumuntu komama. Ibizo lokucula nginguManites, Manites meaning sicho men of sweet vibes.
Well, again ah ah.
Chatwa umani makhe wahlala la eRare lapha qala ukufundela ukucula bamfaka la kuband
band yethu ayi Black Duke ngayithathwa ngumusisi wayo ngihlala next wethu ngu Black Saturdays Marine. Yeah, so inkola lapha ngaqasha kwa 1997 but mina umculo wami yi reggae. Mina ngiyenza i reggae ngiqala ukurekoda lo Joma Seko ngiyasebenza lo Joma Seko ubuti uJay Zumarabini. Yeah, siloku hlangana yile ndile lapha.
Cross me out, my condena. La no buje bakoko gonke gimi good nyap jam that baby. Zito za kosi non di passivity. Mama gil wane yako identity. Mani sila buri musha one charity. Maburu mati uri uri blessing. My own sweetness and sun trust.
Umanayizi, njengoba ningabaculi ukhona abamthintayo ukuthi la yacula.
Ongenza ngathanda ukuhlabela ngaba inspired ukuthi ngihlabele ngu Lucky Dube. Ukuqalisa u Lucky Dube ayi music yakhe imculo yakhe vele ayintinda. Reke lobo mali. Ya do lokale khona apa ngizolalela nje abanye lawo umdalo olafuma majevana omtukudzi yomdalo omafumo laba. But yeah, Lucky Dube ngimuntu wangenza ngazwa ngifuna ukuhlabela sibili ukuthi ya ngazwa ngisithi lokhu ngiyakwenza lokhu.
Alalo tanda stand by some
siyabonga Ezra ebe lo man aitsa besipha ke uhlelo lomnandi esibesilubela ke lohlelo lothulwa lamhlanje. Igama lami nguChris Gande, ngisithi libe lempela sonto elithukela. Asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni kumbe kusasa ngo 7:30.